Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abanye abantu egwegwe bathi kuyabasinda ukuhlala ezindlini ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Abantu bakhathesi vele baphila ngokuthengisela, we are moving from one point to another bethengisa.
UPeter Nsukuzonke Ndlovu, umdlali wenguqu olodumo, ubikwa ukuba usekhethwe ukuba akhokhele ibandla lezombusazwe. Abakumanyana we-Political Actors Dialogue bathi kumele kube labadabuka kwamanye amazwe abazohlolisisa ukhetho oluzakwenziwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2023.
Ukuhlola kusekuthini kuyancediswana ukuthi idemokrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi.
Ziyakhala izakhamizi emaphandleni ngokuswelakala kwezimota ezithwala uZulu.
I-transport akayitholakali, sihamba nzima masike plan.
Namhla kugqitshwa imidlalo ye-Basketball Africa League kwele-Rwanda. Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sekulevi abantu abahlala egwegwe bavalelwa ezindlini uhlelo lwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komgaga omemetheka ngamandla owegciwane le-COVID-19 osanda kubulala umuntu edolobheni leli. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi eKwekwe bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lolu kulandela ukubhubha komuntu obelomkhakha wegciwane le-COVID-19 obulala abantu abaningi kwele India. Umnumzana Alex Thomas Womela uthi abantu kabenelisi ukuhlala ezindlini ngenxa yokuthi bayazisebenzela emikambo lezinye indawo.
I-lockdown yethu is late. Yapha ngo president but abantu bayahamba. Ya abantu bayathengisa nje. Bangena etown bayangena ema location bayathengisa. So ukuthi abantu lapho ukuthi ukutshontshela kuphela isikhathi.
Umnumzana Wilbert Ndiweni laye ohlala enkabazwe ulombono ofanayo.
Abantu bakhathesi vele baphila ngokuthengisela, we are moving from one point to another bethengisa. Ukuthi sibavalele endaweni eyi-1 kungela something esingabanikeza yona. Since kungela usizo olunjalo, it's very difficult ukuthi abantu babe endaweni eyodwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Jabulisa Chuma, esinye isakhamuzi seKwekwe.
Okwenza abantu bagcine sebengena esitaladini bedinga ukuthi bathengise lokhu lalokhuyana, ukwenza ukuthi bathole imali zokudla. Batholima lokugcina impi imuli zabo. Yikho kusuka bese kuphambanisa njalo indaba le ekhulunywayo ukuthi abantu kumele singahlangani singathindani kakhulu. Ngathi kuthiwa i-social distancing. Iyahlupha ngoba abantu ukuthi bahlale ezindlini akubana kudla.
UChuma ufisa ukuthi uhulumende angenele ukwenzela unceda ababhekane lenhlupho ezijiyeneyo edolobheni leli.
Ngoba ungakhangela kwesinye isikhathi ntambama uzawubona abantu sebegcwele ezitaladini bezama ukuthi bathengise ngendlela singabasola, but uphinde njalo uwazi ukuthi indlala udoko lwesisu lunzima kakhulu. Ngokunjalo ngikhangele ukuthi ngabe kuyenza bakuthi uhulumende ancede abantu bathole ukudla.
UChuma uthi umkhakha wegciwane le-COVID-19 wenze abantu abaningi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Ngithe ngifuna ukuhlatshwa mhla ka-20 ngaya eklinikhi ethiwa iZibagwe eklinikhi, ngathola besithi kabala. Ngasuka lapho ngaya kwenye iklinikhi njalo eKwekwe khonapho duze we-City Council ethiwa yona i-Old Davis, ngathola njalo la kubetha kula. Ngabuza njalo ukuthi uma ngingaya esibhedlela ngingayithola yini, bathi isibhedlela kakula, e-General Hospital lakho kakula. Ngazofonela kwenye iklinikhi embizo, yikho engeza ukuthi ingazeyithola khona. Ngahamba ngahlatshwa khona ngale. I-vaccine leyi ayitholakali especially yokuqala, ngoba sekulanto abaningi abafuna ukuhlatshwa kulandela umkhosi lo bekhona ukuthi i-Indian variant ikhanyanise ikhona eKwekwe.
Iziphathamandla zekhansili yeKwekwe zalile ukukhuluma ngodaba lolu, kasenelisanga lokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngoba bezingaphenduli omakhalekhukhwini babo. Uhulumende uthi bayakulandela konke okwenzakala eKwekwe. Kusenjalo sekusilela amajekiseni okuhlaba abantu elizweni ezweni lonke jikelele ukwenzela ukuba bazivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 666,786 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kuthi abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 335,679 sebehlatshwe okwesibili. Uhulumende ufisa ukuba kuhlatshwe abayizigidi ezilichumi 10 million. I-COVID-19 seyabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1,594 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Upita nsuku zonke Ndlovu umdlali wenguqu olodumo kubikwa ukuba usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezombusazwe elisanda kubunjwa elibizwa ngokuthi All People's Party. Umnumzana Sebastian Muvumbi okubandla leli utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi uNdlovu ukhethwe nguZulu ukuba angene esikhundleni somkhokheli webandla leli. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu loNdlovu obengakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngesikhathi sisiya emoyeni. Abamele amabandla atshiyeneyo abakumanyana we-Political Actors Dialogue kumbe iPoland baxoxisana enyanga ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe. Kulaba kubandla le-ZANU-PF abathi kabasini bavumele amazwe wonke ukuba ahlolisise indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Emhlanganweni okuhlaziywa umthetho obunjwayo obizwa ngokuthi i-Electoral Amendment Bill iyaphanyekwa ePhalamende zinhlanganiso ezimbalwa ezinjengeZimbabwe Electoral Support Network, amabandla phose wonke avumelene ukuthi kumele abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ukuhlolisisa ukhetho lolu. Kodwa kukhanya ngani eleZANU PF lifuna ukuba kukhethwe amanye amazwe adlelana kuphela leZimbabwe ukuthi azehlolisisa ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MTCT uthi kumele kuvunyelwe abadabuka kwamanye amazwe ukuba bahlolisise ukhetho lolu.
Ukuhlola kusekuthini? Kuyancediswana ukuthi idemokhrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi ekhethweni. Lokho ke kuyabe kuyinto esichayisa ngovalo ukuthi kathi bandle libusayo nxa selisesaba ukuthi amanye amazwe athumele inhloli kukhetho lweZimbabwe liyabe lihloseni, liyabe lifihlani, liyabe lithukuze ndukubani emqubeni.
Lokhu kusekelwa nguSenator Khalipani Pugeni.
Laba abavizwa kukhanga ama foreign observers kuma elections ngesikhathi sokhetho babalulekile kakhulu ngoba banikeza isisindo esokuthi lolu khetho beluwathi babiza ngesilungu free and fair, ngoba bona phela abalakho abakudingayo kuleli lizwe ukuthi kuthiwa ye bengakhuluma ukuthi hayi belingekho free and fair and then bazophanishwa ngale ndlela ongaleyana indlela. So babaluleke kakhulu and ngiyafisa njengoba sabona ngo-2018 ukuthi nango-2023 babe khona.
Umnumzana Kwanele Hlabangani umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe osemhlanganweni leyo uthi ibandla le-ZANU PF liyakusekela ukuthi kube labantu abakwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho elizweni.
Ngithanda ukuthi ngiqondise engizwa kuthiwa sokukhulunywa ngakho yokuthi kuthiwe iZANU iyala ama-election observers. Akusikho kuliqiniso lokhu. Besiku-workshop esixoxisane ngakho yokuthi ama-observer wonke emazweni wonke kumele avunyelwe ukuthi abuye azokhangela ukhetho lwethu. Kodwa indlela abachekwa ngayo nxa besiza lapha engathi mina i-accreditation kule nhlanganiso ekuzek egoqela abe security abe zek kwenzela ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu ozalapha uzosebenza sibili umsebenzi wokuba i-election observer kumbe yabe lando okunye, ngoba siyakwazi ukuthi kulezi nsuku kulabanye ababuya bembethe ingubo zemvu umuntu eyisilwane. Kodwa esikutshoyo ukuthi kuvunyelwe sibili akulanto enjalo ukuthi iZANU yalile.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi akumelanga kubizwe abantu abaphikisana lokwenziwa nguhulumende
njenge SADC sibambene thina nje AU sibambene njalo siyacebisana lapho okungabe kuwonakale khona kuthi ukuthi ngezi indlela yebo phela siyavumela lamanye amazwe la kodwa hathi izitha zethu zibuya zizoba zinhlole ekhethweni lethu njalo abangasinxusiyo lathi asibanxusi asibanxusayo lathi siyabanxusa ekhethweni lethu olukhululekileyo oluza kubala khona ngo-2023 yebo phela amabandla la ungakusingakhohlwa ukuthi amabandla ezombusazwe la amanye alawulwa ngaphandle akusho mfihlo leyo balawulwa ngaphandle njalo bayabetshela ukuthi kade simanini lithi khulumani lokhu yikuza thola abantu bekhalela ama-foreign observers
yena Zimbabwe lijayele ukuzikhethela abantu abadabuka kwamanye amazwe abahlolisisa ukuqhutshwa kokhetho uhlelo lwethu esilethulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust lwemaphandleni namhla sixoxa ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu esigabeni sekuwana ebulilima ward 8 ukansela Elliot Dube uthi bathole nzima abantu ewana
silohlupho sibililo le-transport ezinye izinto ezikhona yikugugudeka kumgwaqo imigwaqo igugudekile okungangokuthi labo mhlawumbe abe-transport babe bekhangelele ukuthi iyinto zakhona zizabahlupha ngenxa yemigwaqo lathi siyafaka imigwaqo kule ndlela zokuthi lapha abe-ema bezamele ukuthi siyagcwala imigwaqo sibayeke sincedise sihamba sivale amagalisi sibhala ukwenzela ukuthi mhlawumbe sincedakale ukuthi imigwaqo lungi ilo hlupho kakhulu abangiphile especially nxa sikhangela abantu abaningi lapha ezigabeni ngabala ma-finances ngabaholi ngabalani mabezithwele especially kuba nzima ukuthi elale estopini ngithole ukuthi ilanga lakhe mhlawumbe sebizwe esibhedlele ukuthi kabuye esibhedlele kutholakala njengalelo langa kakhulu abhansi sizayiqisa kanti ngalo fanele aye athendwa
uDube ugcizelela esithi
ibhasi akusila bhasi sina sithatha imoto zenu zama-individuals yizo izilayo yizo esiyisebenzisayo lazo ezingahambi everyday yiwiek nje ubesiqile monday to friday but izahamba yona incengomvulo la friday incengona ifuneka ngolwesithathu sokusuka lokwenziwa
unkosikazi sibonakaliso nkomo uthi ukuswelakala kwezimota zokuthwala uzulu kwenza kube nzima ukuba bathole ababalisi
ababalisi kabahlali ngenxa yendaba ye-transport especially laba ababalisi abancane kabakubekezelele ukuhamba o-10 kilometers to 12 kilometers belanda i-transport njalo kuyenzeka ukuthi nxa efanele ukuthi khona evuke esiya koBulawayo noma esePlumtree uthole ukuthi akula transport semele ehambe inkalankathi yamango noma nxa esevelela le nxa esethe wahamba ekubuyeni kwakhe uthole ukuthi uyehlela khatshana ulo mthwalo uthwalayo sebebuye kwesikhatshanyana bevalelisa behamba bethiya umsebenzi laphana esikolo sakhithi esendudwa so ngalokho abantwana bethu kabayazi lutho ngale ndudwa ngenxa yakhona lokuthi amatitha ayabuya atintshatintsha ngenxa yohlupho lololo olwe-transport so kakhulu i-transport siyayidinga kakhulu ewadini yethu
lokhu kusekelwa ngunkosikazi Ellen Ndlovu
ngokuhlala nisevilejini yentambana sihlutshwa i-transport lapha emuwane i-transport akayitholakali sihamba nzima masikeplamti sihamba nzima masisiya koBulawayo koBulawayo ke kunzima ngoba sichapha ufula sisiya etsholotsho kube kanjalo lasezikolo lapha kuthwalisenzima ababalisi bagcine bengakhiphakathi ukuthi beqhatshe endaweni yentambana isikolo sethu sitsha sisafuna ulwazi olukhulu kakhulu ababalisi abafundileyo silaba abahamba imango kodwa ngenxa yemota engatholakaliyo kuba nzima babuya bebuye behambe sicina abantu bethu bengasibela kufunda okutheni ngoba ma labo bekhona ngapha bale mizi yabo abaningi bahlala koBulawayo ma sebethe babizwa usemele adinge lo umuntu omtelekezela esiyaphetsheya etsholotsho 12 kilometers ma usuke entambana use landa umgwaqo wasetsholotsho
umnumzana Mpumelelo Ngwenya uthi sokulesikhathi eside bebhakane lohlupho lokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu
entambana village le problem transport okweminyaka engama kuba 2017 asiyitholi impela ongakuthi siphezu kwendlela ukuthi sizame ukuthi singathola amabhasi noma any transport nje yabiqualify ukuthi ingangena emgwaqweni lo ikwazi ukuthi sincedise plum trees nezidingo zakhona asifanisi ukufika lawayo asifanisi ukufika so ukhansela ziyazama mpela ngayo yonke indlela but isimo senesesifiso ikakhulu sesenza ukuthi vele i-transport noma singabe sithi ayidingi sithole ukuthi usizo lethu luba sekudingi so iningi lethu vele sisidivaphile ukuthi khonapho la sesisuke sihambe khona maybe abo 2 to 3 hours usiyadinga i-transport sesibhele sibenefitha lapho so yiyo into ekhona esihlupha phela kakhulu endaweni naleyo so angazi ukuthi nathi kwabanye abaphambili nabo mangabe noma beza lezikhalazo zethu mangazama ukusinikeza amandla ukuthi singancenga sithini noma singazama singena kuyiphi iminyango
okwalamhla siba lapha-ke kwezemaphandleni sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo sile nhlanganiso ye-Harbour Good Trust. Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabanye abantu abatshengisele emigwaqweni kwele-Ethiopia lamhla besola indlela elemelika lamanye amazwe angenela ngayo kulokho kwenzakala esabelweni se-Tigray okubulawa khona abantu mahlayana libutho elidinga abathi ngabahlamuki. Soke isikhathi sezamasiko.
Senanamasiko babelo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili ngodaba lwamankazana asezibika emajaheni ikakhulu enkundleni zokuxhumana. Sixoxa lonkosazana sikhathele Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo Manyathi.
Kunjani balaleli lonke abe-Studio 7? Intombi ezikwenzayo enkundleni zokuxhumana uba friendly abe yabelokela ikhaya ngabahathi. Nxa ijaha mbele ngafaka noma yipicture noma yicomment la commenta abelokhu efaka ama-heart abelokhu embingelela make sure ukuthi uba friendly nomuntu lwana apha until baze bagcine besiya ku-inbox bagcine besiya kuwhatsapp uthando soluqalisile khonaphana sebeqalisile ukuthandana ngoba eqinisweni sonke sikwaziwe ukuthi umuntu omunye lomunye uyadinga ukuba lo muntu axoxa laye. So nxa ebona lo otshone ebhizi kwesinye isikhathi abanye bayatrista nebusuku uyaphosta phakathi kobusuku kumbe kusegroupini lapho ekuhlangane khona aphoste phakathi kobusuku maybe ngo-12 kumbe ngasikhathi bani athole ukuthi wena uoni e-online lawe ngaleso sikhathi liyaxoxa kakhulu kakhulu bakwenzeka ebusuku okwinto kwabo babamba kakhulu ebusuku khonaphana bazithiya kakhulu ebusuku bayakwazi ukuthi oyedwa ngaleso sikhathi noma engaphosta ngo-3 noma engaphosta ngo-1 noma engaphosta ngo-2 ebusuku bayaqoqa from kuposte epostway baze baye ku-inbox baphume ku-inbox baye ku-WhatsApp kangithi ukutshengisa ukuthi umuntu free but manje labo ababe belabanye kangithi ulalo bamba ifoni ebusuku so yikho okwenziwa ngosisi labo bhuti ebusuku laphana bahlanganiswa ngama-post abawayenza phakathi kobusuku.
Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nkululeko Gubala Ndamathe laye oyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngibingelele abalaleli emagumbini amanomhlaba siyayizwa indaba yabodadewethu manje asebethi bena bayazibika ekadeni bekuzila bekuhlabisa amahloni ukuthi uzokuthaya intombazana ikhombise ijaha bekuyangisa kuhlabisa amahloni lalo umfana besimhleka kodwa manje akusekho lokhu manje njengoba uhulumeni siwafaka ama 50-50 ama rights sonke sesiyalingana unganaka manje amajaha manje kawasafani nakudala ngoba manje itsokwafika lento leya bathi technology siyasilela thina besilisa manje ngendaba le yamafoni so kusho ukuthi nxa engalafoni ke kasakhonjiswa ke makunjalo so ikodadewethu ke sebethi manje ke bona ngcono bezibike mina ngilibona iphutha kodadewethu uma bezibika bezikhombisela amajaha amajaha manje sesebenzisa khona ukuthi umuntu eqale ethole iphone number uma ngalathi phone number kusho intombazana leyo siyahlala injalo yaba ngumjandevu nje ingaphindi ikhonje ingadoli ijaha So le ntombazana sokufuza ukuthi yona izikhombisene. So ba lelungile odadewethu ukuthi basikhombise. Angibasoli kakhulu mina ngendaba yokukhombisa.
Sima lapha kuhlelo lwethu lolwamhlanje. Kasihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sinamasiko
sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlala njalo bazalwana abathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sethu sokuqala sabala indima ezimbili u-4 lo-8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje. Verse 4. Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki iJerusalema kodwa nihlalile isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sekufikile phezu kwenu nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Namhlanje ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni labo esihleli khona. Labo esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Labo esedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangele abasiphetheyo. Ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli. Ingabe yini namabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke lalo lapha khona silabo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sisuke lapho sila amalunga ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sisuke lapho silabo mphathi ntambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Izwi lithi yiloo laloo kahlale endaweni akuyo ayiphiwe nguNkulunkulu enze okuqondileyo kube nobufakazi. Ngakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Kungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana, obokuqophana, obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo. Ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho ungasuki uye eJudiya ungasuki uye eSamaria uye ukukhuluma izinto ezingayisizo njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga umhlaba siwonakele abantu sebethengisa ngeqiniso abantu abasathembakali zanqabele izikhundla ezinkulu ngekholisa ukubizwa amagama aqatha phezulu kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema bangayabuka eJudiya bayabuka eSamaria kodwa lapha abahlala khona kubolile ubufakazi bukhomba inkohlakalo lokuzenzisa lobukwaba lokuphanga izinto bengabelani labanye. IJerusalema kulelo ohlala kulo liyakhonona yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi nxa uyilokho enguqambileyo lanxa nje uyisakhamuzi lanxa uyini ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathakele ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba induna, ungaba umholi welizwe. Bana leqiniso eJerusalema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo ulungise izinto zingaze zonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo osebenzela kulo abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungisi eJerusalema. Yekela uye eSamaria ungakalungisi Jerusalema. Nkulunkulu asinike amandla lothando, siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asikhulekeni baba Thixo ngcwele, sicela ubana usitshengise amandla eJerusalema leli sukulo ngokushiyana kwethu. Senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzamukanika phambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngali chona njani umthakazo omuhle zimpapo muhle ngiyalewingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gove namhla kuhlelo silothando ogwinji owenhlanganiso ye-African Union Youth Envoy kanye lobutholezwi Khosinyathi umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe sihlolisisa udaba lokuthi abakumsebenzi wezemidlalo badlala indima eqakathekile okungakanani nxa sesikhangela indaba zokuthuthukisa eleZimbabwe asizwena umbono kaThando Thando ngiyakwamukela kuhlelo ngeviki edlule lapho ube phawula ukusemthethweni istatue esika Mbuyane Handa ngosuku lwe Africa Day sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzasebenza gadalala ukubona ukuthi abakumsebenzi wezemidlalo balakho ukuziphilisa ngomsebenzi wabo sibone njalo inhlanganiso ye African Union ithakazelela abakumsebenzi wezemidlalo besithi badlala indima eqhakathekile kakhulu ukuthuthukisa izwekazi le Africa ukubona njani lokho
salibona ngiyabonga ukuba kuhlelo lamhla kuyinto enhle kakhulu ngoba njengama Africa iart into eseduze kwethu lembali enyenhle kakhulu ukuthi singazama ukuyibuyelela sivame ukuthola okuhle khona utyani kwakuvele kukhoneka emandulo sithi ukuletha phambili indlela encedwa yiart neculture iheritage naliyana ukuthi sizame ukubuyela ebuntwini bethu ngoba ubuntu bethu I think yibo obusenza sibe ngama Africa yibo njalo sithuthukisa nxa singabuyela kimi.
Ubona ngani abaku arts and culture sector bayahlonitshwa na kwele Zimbabwe njalo kukhona okwenziwa nguhulumende na kubathuthukisa?
Unfortunately eZimbabwe kungakunzima mbijana singakhangela iart industry yethu esinayo ilomsebenzi omkhulu ukusekela intuthuko yesizwe singakhangela amasophi aweSouth Africa generations labo bani bani ngamasophi ayenza imali sikhangela amamovie eNigeria sebeyenza imali sebeletha something kumnotho wamazwabo kodwa thina eZimbabwe ungani sisashishela emuva mbijana and labahlabeleli bethu labo batshona bekhala lapho kunengxoxo eziphathelane loZulu eziphathelane lwane lesizwe bake bebekhona ama-artists but bethu bekhona bafika basinike i-entertainment kuphela bangabi yingxenye yama-conversations wona lawa ayabesenziwa kodwa yibo kumele ukuthi nga siwathembile ukuthi baza-reach out to ama-communities lathi esehluleka uku-reach out to kuwo.
Hayi, siyabonga Thando. Butholezi, ngena kuhlelo, yini umbono wakho?
Michael, ngethuba lelo ngiphe lona ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19 abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasenanzuzo uhulumende ukubona kubalulekile ukuthi hhayi kabancedise sesingaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phosa kuzawo lo tshintsho olubambekayo but uhlupho lukhona kakhulu nje phakathi kwabantu baseZimbabwe into le esithi intellectual property ngani ngabantu abayihloniphi ngabayizwisisi bayayithanda imidlalo yama artists kodwa ukuthi babe nentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokho kusasilela ngikhuluma nje ngise South Africa okungikhuthazayo ngelizwe lase South Africa ukuthi hayi at least ama artists ayenelisa lapha lalaphaya ukuthi imidlalo yabo bayikhiphayo imiculo yabo abantu bayayithenga ngokufaneleyo imali yabo bayithole so ngiyakhuthaza kakhulu layo umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu basihlonipheni imisebenzi yama artist imisebenzi yabo baphila ngakho singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni.
Hayi, siyabonga ngamazwi akho Butholezwi. Isikhathi yise sesidliwe nguMangoyi. Thanda ukubonga uButholezwi Khosinyathi lo Thando Gwinji ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni nohlelo lwanamhlanje. Zulu kaNdaba Oliver Lisayo ngenjabulo igama nguMike Gove. Bye bye.
Namhla kulo mdlalo ngokugcina owebasketball Africa League Finals okungilana khona iqembu leZamalek leUS Monastir lakwele Tunisia. Bekunamaqembu alijumi lambili 12 abengqikelana emidlalweni le eKigali kwele Rwanda. Singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abanye abantu ekhwekhwe bathi kuyakasinda ukuhlala ezindlini ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesa ngokhiphi tu.